Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuNkwenkwezi 2023 ngoGibsdube. Endabeni zethu lamhlanje. Umiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change kukhethwa khona abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Ebhenki rate yabo iba phansi kithi ngxe nge-70%. Nxa singathi qathanisa i-US dollar lebhondi lakithi lapha, nxa unganika i-$1 i-US dollar, kunika i-18,000.
Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sizaba le minye imbono kuzaba nzima ukuthi kwakhona umuntu ebhadale i-30 days, kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona.
Bazonde okumangalisa abantu obulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimoto enzikini yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha ukuzihluba ijwabu ebusweni. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi abakunhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe baphazamise umhlangano wabo ebhikita izolo lapha kade bedinga abazabamela kukhetho lomakansila lamalunga edale lephalamende kukhetho oluzayo. Bathi amalunga efazi akubikwa kuthiwa adlelana lebandla elibusayo. Bafike ku-Ward 8 baphazamisa obukhethwa khona amalunga e-CCC phansi kohlelo lwe-consensus candidate selection. Abakuhlanganiso yefazi umnumzana Kumbirayi Ziki lomnumzana Edson Kotora kuthiwa bebekhokhela abatsha abaphakazamise umhlangano lo. Kodwa uGotora utshele iStudio 7 ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba baphazamise umhlangano lo. Loba kunjalo abakubandla le-CCC bathi luqhubekela phambili uhlelo lwabo lokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Siphoxwe ngodaba lolu lonkosikazi Elenjeri Yedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC.
Uhlelo lethu olokudinga abangasimela ephalamende lekhanselini luhamba kuhle kakhulu. Esesikwenzile njengebandla yokuthi sibe lama-citizen caucuses kuma-province ayi-8 elizweni ngaphandle kweBulawayo leHarare. Kuma-provinces lawa sisenelisile ukuthi izakhamizi kumbe ama-citizens basinike abantu abangathi abangaba bathathu abangakwanisa kusimela ephalamende lekhansilini. Njalo kuvikile ephelileyo kugoqela njalo lanamuhla silama ward assemblies lapha inkokheli ezebandla zingena kuma ward ziqoqisana labantu ngalokho okumele bakukhangelele kukhetho eluzayo. Njalo sibonisana lokuthi uhlelo lokudinga abameli olwama candidates lumi njani lapha okulezikhenqe kumbe lapha okungabe uphambanisekile kulungisiswa njalo kuma ward assembly zona lawa. So far ahambe kuhle sibili njalo sesikhanyelele uhlelo lokuthi siqalise ama citizen caucuses ethu kuEbulawayo leHarare ukuze sithole laba abangasimela ephalamende lesekhansilini.
Ye, kodwa kulabanye phela bathi uhlelo lwenu lolu lungani abantu bona abakade bencintisa yibo abalakho ukuthi babuyele futhi, ngoba kanye zani yibo vele abakhuluma ukuthi kumele abantu behlangane ngaphi kumbe ngaphi, hayi sikho khona ukuhlela.
Obekusenzakala ukuthi indawo zokuhlanganela khona besiphiwa ama venue ngama ward coordinators kumbe ngama constituency coordinators bona abantu abangama technical persons. Nqa kulezi khalazo ezithize abantu bebeqoqisana labe organizing department yibo abazabe bebonisane ukuthi i venue ingatshintshwa kanjani ukuze isuthise umuntu wonke. Kodwa into ade siqonqosela kakhulu ukuthi lapho kuhlanganelwa khona kumele kube yindawo ephakathi laphakathi ekwanisa ukufinyelela ngabantu abonke zingathi kuward kumbe kuconstituents.
Lo ngunkosazana Ellen Shirie Denga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abangoprovincial odeputy babo. They are still the same people who are selecting people bona ba. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizwe layo lihle. Kodwa indlela eyenziwa ngayo it's still manipulated.
Njani akujule khonapho babancwe?
Angithi into eyenzakalayo umuntu obuye ezo-announce umhlangano nxa kuyi-candidate yayingu-MP yadliwayo yiyo ebuye ezo-announce umhlangano e-announce ama-date etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano ngelanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi enkayi South, unga-checka umuntu etusi ombuzayo uza kutshela nge-candidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu. Baza kutshela ngobaba uLokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu, kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebizwa ngendlela engayisi.
Kumele ingakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona abantu belamandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade ngu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani abantu who decide who is going where even ku next election. Abantu bona bona bayazikhetha bazifake ende kabakhishwe. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khonapha okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukunhlanganiso ye-Freedom Alliance sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Egypt lapho azangena khona umhlangano omkhulu oqoqela ibhanga le-African Development Bank. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMnangagwa kuzakhulumisana labangakahlawulwa izikwelede ngeleZimbabwe emhlanganweni lo. Kukhangelwe njalo ukuba uzakwenza imihlangano embalwa leziphathamandla zawale-Egypt. Ukugugudeka komnotho eZimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo elizweni lonke jikelele sokuzenza abatshintsha imali okungekho emthethweni labo bekhuphule intengo abathengisa ngayo imali yakwamanye amazwe beqhathanisa leyaseZimbabwe yama-RTGS. Lokhu sokusenza abantu bephile nzima ngoba kabasenelisi ukuthenga ukudla kumbe ukubhadala ezibhedlela okufunakala khona idola leMelika. Kubika uEzachisa Sibanda.
Inani lithi umnotho weZimbabwe usufike kwisibanga esesabekayo njengoba sebesehluleka ukuthenga ukudla ngemali yaseZimbabwe esiphose yaba ngumquba. Kunje amavinkili wonke afuna idola leMelika. Unkosazana Siphiwe Ncube usiphathelene otshintsha imali yemkambo omnyama koBulawayo uthi ayisibo abenza imali yeZimbabwe ife kangaka emabhanga.
Sengingavuma sengingangavumi. Ngingazi njalo ukuthi ekuweni kwakhona ukuthi bone sayidindawo bathi sibawise njani. Kube singathi lona lenza into ezistraight thina senze okurongwa ngazi thingakubiza ngokuthini. Ngoba ngiyathola ukuthi e-bank rate yabo iba phansi ngithi ngwe nge 70% nxa singathi qathani si US dollar le bond lakithi lapha nxa unganika i $1 iUS dollar kunika i 18,000
osiphatheleni abaningi imali abathinta ngayo kubikwa ukuthi bathatha kunkokheli zelizwe ezibasebenzisa ukudinga imali yemelika ukwazana themba lethu Dube ngisiphatheleni
kunzima malume la lathi kulezi nsuku asiyiboni yawo masivisi abantu abasafuna ukutshintsha imali ngamaresi bathi amaresi sesiqansa kakhulu wonke umuntu esele RTG eseningi so sokungani sesisebepleja
zothi imali ningi la
hasi la makhiwa
amakhiwa lawo atambi
akaqambeki ngaqambi ikhiwa nyalamba phe
lezi bhedlela sezibhalisa ngemali yezangaphandle asafuni ama-RTGS ugogo ophethi makhokho uyagula bamxotshile kudokotela ngoba engela dola lemelika
kunzima mntanami okwemali sibili kunzima ukuthi ngathi imali ngiyayithatha imali kangilayo umuntu nje ngiyahlupheka ndikwanjela abazukulu kuyabe kufuneka khonapha la mabhuku ezikolo kangikwanisa ngapha ngiyagula ezibhedlela iyahamba bathi bafuna amaphilizi kufuneka iyusi i-X-ray ngiyethatha khona lidrubhini lokuphila mphila nzima ngihlanzima ngapha ngiyagula kangikwanisi bathe bafuni iyusi kufuze ngiyethathile ukuze ngiyethatha le-eco bathi i-eco uhambe ithathe etawuni i-X-ray konke hambe ithathe etawuni iskani hambe ithathe etawuni
uyagula
ngiyagula nomkhuhlane wenhliziyo
osomabhizimisi umnumzana Nkosilathi Masilankata uthi sokumele amise umsebenzi ezinye izisebenzi zakhe ngoba imali yezimbabwe kayiselamandla ukuthenga ngitsho loluthi lomentshisi
ngile business lapho ishop engiranayo ethengisa impahla so ngokwenzakala kathi esilapha ekhaya ezimbabwe lapha bafuna ukuthi thengisa impahla ngamabhondi so amabhondi ayasilimaza ngoba thina lokhu esabe sukuwoda sukoda ngeforest ngama-US so ukuthi ngitshintshe ibhondi to US sukundilimaza imali yakhona isakwana isayivumi ngilezi sebenzi ezabantu abayi-10 ezisebenza kimi ngokuwa kwemali semvuna ukukhatha izisebenza sisengisaya labantu abayi-2 futhi ngikona ukusebenza lapho
umnumzana Adabel Maplanka ingcwethu ehlaziya zomnotho uchaza ngokufa kwemali yezimbabwe
kusenzwa lokhu kusenzwa ukuthi emhlabeni kulezimpi kuphinde kube lezinto ezenzakala emazweni e-US sisebenzelana lawo ayiwo acina asisenza ukuthi izimali zingami kahle phinde futhi phezu kwalokhu yebe kuliqiniso ukuthi uhulumende wezimbabwe abasomagabaze kwezemali abagwanisi shemu sesifika sesikhuluma ngezindaba zokuthi izimali zihlelwa njani hhayi lokhu abakugwanisi
lanxa umongameli emathoni mnangagwa ehlala ethembisa ukujezisa kabanzi osomabhizinisi abakhuphula intengo yokudla mahlana lokwala ukuthatha imali yezimbabwe akulo kutshintshayo impahla lokudla kuthengwa ngedola lemelika kumbe ngesilinganiso sedola lemelika usetshenziswa umkambo omnyama uhulumende usevumele abantu ukuthi bathenge impuphu amafutha okupheka lokunye kwamanye amazwe okungeniswa elizweni kungahlawulelwa umthetho we-customs duty kambe kuzanceda lokhu na abadala bathi zoyicela isivuthiwe imele studio 7 igama lami ngeza Jesus Bang
ikansili yakobulawayo esebenzelana lenkampani ye-TTI Parking Solutions bakhangele ukusungula uhlelo lokupaka izimota enzikini yedolobho lapho abanikazi bezimota abalakho ukukhokha imali efingaphose ikhulu lamadola US $90 ngenyanga. Lokhu sokucaphule abanye abalezimota abathi kabasoze benelise ukuhlawula imali eningi kangaka yokupaka izimota, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kukhangelelwe ukuba kuza kuba lenhlelo ezigoqela amakhadi abalisa ele-platinum, ele-gold, le-silver, awukupha imota kusukela ngoNhlangula. Kusigaba se-platinum umtshayeli wemota uzakhokha amadola phose alikhulu ngenyanga okuzakwenza ukuba abhake santando edolobheni leli. Phansi kwesigaba se-gold umtshayeli uzahlawula ama-$50 amadola emelika i-US $50 ukupaka santando okwamaviki amabili kuthi njalo ukupaka iviki yonke phansi kwekhadi le-silver kubiza ama-$30 amadola emelika i-US $30. Okwamanje abatshayeli bezimota bahlawuliswa idola lemelika ukupaka izimota okwehola elilodwa. Abantu bayakusola lokhu. Umnumzana Meluleki Moyo umtshayeli omchova othwala uZulu enzikini yedolobho uthi kabala mali yokungena kuhlelo lolu.
Ngakade beqale bakhuluma lati first enqekade sizaba lemnyimbono kodwa ke hayi nje babona sebe ku space fakile sesizathatha nje akukhona lokho kodwa kuzaba nzima ngoba ukuthi kwakhona umuntu abhadale i 30 days kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona ngesituation esilayo kade imoto ziyafa kakhulu la le fuel iyadula so ukuthi ubhadale i 30 days kuba nzima.
Umnumzana Thapiwa Nyoni ulombono ofanayo.
Leo vele akuyenzi into zangona ziyadura ungathi $90 per month mina ngiyabe ngihola mali nxa kuzakuthi iparki ifuna $90 per month mina ngiyabe ngihola mali akula phela umuntu ohola more than $300 whatever so vele haya lokhu asisoze sikuvumele.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Justin Komo.
Imota singani siyipunishment kuba lani ayisachazi uba le mota ungene etawuni le mota siyi-stress susiba le BP kuba le mota
ngobulawayowherezi
izinara abakwezinara ungazibhatali umthelo wakho $30 yinje iyaqhubekeka impilo yangkhona i-easy yazihambela we-evo yakhona uzibhake lapho yakhona around the country yakho uyahamba yakho yakhona ngela problem than ukuthi ndibhake ngibhatale ukuma ngayenzi into ongela any business engiyenza nge-$90 is too much.
Umqondiso we-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi imali izahlawulwa kodwa ayihambelani lesimo semigwaqo.
Into esikhangelelwe ngabantu khathesi ayisikho nje kuphela ukuthi kube lula ukubhadala, yikuthi lokho kwathenjiswayo ukuthi kuza kwenziwa ngomva kwe-parking le imigwaqo emihle, imigwaqo okuhambeka kuyo, imigwaqo eyenza uBulawayo wabukeke iba khona. Yikho sekudingeka manje. Yebo kambe siyakuzwa lokhuyana ukuthi imali iphuma ingalindlela, uyabhadala ngenyanga ubhadale ngemva kwenyanga ezingaka mba mafika mangaka kumbe insuku ezingaka, konke lokho siyakuzwa, kodwa sekudingeka ukuthi imali ibonakale ukusebenza kwayo iguqule impilo zabantu njengalokhu kwathenjiswa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uthi kuqakathekile ukuba abantu bananzelele ukuba idolobho leli lidinga imali yokulungisa imigwaqo lokunye.
Lapho uthi khona abantu bengaphaka baphaka izimoto zabo endaweni ekhangelekayo, khona sizathi singaqeda bese siyenza okunye ngoba imali yedolobho efunakala ukuthi kulungise imigwaqo yonke ithemba iyafika kuma $700 million. So kathesi imali esiyitholayo ayikafiki $700 million ukuthi sibe le-total rehabilitation yemigwaqo.
Kusukela ngunhlolanja nyakenye ikhansili yakoBulawayo yamanyana lenkampani ye-TTI Parking Solutions ukuhlawulisa abachayeli ukupaka izimota enzikini yedolobho idola elilodwa leMelika, okuyinto engayamukelekanga ngoba abachayeli labo somabhizimusi bethi kubulala amabhizimusi njalo kuyadla esambeni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine libika ukuba lihlaselwe namhla ngele Russia esigabeni seDnipro. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele Ukraine lithi lenelise ukuwisa ezinye indizamtshina zakole Russia zohlobo lwama-drones. Abalayo kwele Sudan bakhangelelwe ukuba bazalandela izinqumo zokubeka phansi izikali okwensuku eziyisikhombisa kusukela namuhla. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho like lahlasela ekuseni namuhla eKhartoum lisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu. Abomthetho bathi uhlupho lokusetshenziswa okungekho emthethweni kwamafutha okutshintsha umbala womuntu abe mhlophe nke solusabelele ilizwe lonke. Athi uhlupho lolu solusemaphandleni eZimbabwe ngesikhathi abazempila kahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha abasebenzisa amafutha atshiyeneyo aguqula ijwabu lomuntu ngokuhamba kwesikhathi libe mnyamathu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Vanengi abantu abasebenzisa amafutha atshiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebebahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempilakahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela Kerolite, imoveti kanye le-epidem, kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe lixhwatha.
Sasingathungeki sona isikini selikhona ukuthi kubambane izinyama. Sathase sithole nzima, sathasa luza izimali eziningi. Kuthi manje wanelimele kangaka lingenzwe ngamambodlela abanjani bani. Ezethungwa ngathi manje. Sahambe sahambe esibhedlela kwathiwa umntu wathungeki lo. Inyama lezo bezingasa.
Ubunzima lobu bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo seMathebeleland North kuhlangothi lwezempilakahle olwe-epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba ama-hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa yokuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwangkhona obviously it is difficult ngendaba yokuthini iskin sakho vele sesifragile sona ngokwazi.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama-products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i-product play ingaba limited ku-society. It means labakusebenzisayo abangeke bebe baningi njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Yakula indawo esingathi thina it's specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama-drug lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kweSouth Africa bathi bamangaliswa ngabezinhlanganiso yeOperation Dudula labanye abathi bazothengisela emigoqweni kusukana ezilandelayo besithi kumele abangalamaphepha aqondileyo bephume bephele kulelo lizwe. Uthi uSokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini othulwe Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo unkosazana Beatrice Matutu uthi okwethusayo yikuthi sebekuboneka nengi ukutshengisela ofana lalokhu sekugcina sekuxhaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicela ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihlele isixwayiso njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume isihambi, odlalo nje kuthiwa kasiphume isihambi. Sithi kubomama, abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abanesihlekanyana abayisixuku. Umuntu ahambe ngokuqaphela lobe siye emsebenzini, abantu behambe beqaphele ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Nxa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abanganawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokungekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana nalokho. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha, zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okokuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazakwenza bathi bavala nelizwe, akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamaofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lamabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi eleSouth Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ubona ngokoko kwalokhu kutshengisela njalo ebona ngokuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum, umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhlaka 1 Nhlangula bazalubhekisa emaofisini kaRamaphosa e-Union Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums wabo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma aze azosi-address, azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasisho ukuthi wonke ama-foreigners, sithi ama-foreigners are illegal eSouth Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistani, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe. Abantu abangekho emthethweni ukuthi babe la eSouth Africa, sifuna ukuthi baphume baphayele la eSouth Africa.
Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini. Lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo ngesikhathi inhlanganiso ye-Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lezibhedlela. Umongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezinamapemithi eZimbabwe exemption permits sezitshelwe ukuthi ziphume ziphele elizweni xa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamapemithi. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ichumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu esabela ukuthi lo mkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ugcine ususabalele ilizwe lonke. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa ni Mthuso Khumalo.
Ulanjo namdasuka ngezomnotho ngesikhathi idola leZimbabwe lisiwa okumangalisayo njalo nentengo yempahla eGNEO ikhuphuka elizweni. Singakagqibi uhlelo lwalo namhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kumiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change okukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo. Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe. Bazonde okumangalisayo abantu kobulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota enzikini yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi 1-202-465-0318. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.